Yabona into ewuganga engaziwayo ukuthi ukuganga kwangkhona kujongeni kusebenzile kusenziwa ngubani esinani kuba nzima ukuthi ube kwazi ukuthi khona yini okwenzakalayo. Ikhangele futhi ukuthi ungakhohlwa ukuthi ibandla leZANU-PF linabo ubungcwethi bokuthi lenze elingakwenza ukwenzela ukuthi laba abaphikisana labo babonakale bengabantu abangafanele ukuthi bangaba-challenge. So ngazona ezizathu awungake wathi ukuthi yibo kumbe kayisibo. Njalo futhi kuzima ukuthi uhluthi yibo kanye ungakabi lobufakazi bakhona. Andubana ube lobufakazi kuzakucabangela ngoba sibazibele bengabantu abanjengezi. So sizacabange ngoba sibazi bengcolile. Kodwa okusalayo ukuthi okwakathesi akula muntu sibili ongaba lobufakazi ukuthi laba yibo abakwenzileyo.
Mnumzana Fuzwayo, wena ubona njani udaba lolo? Nanku uyakhuluma lapho bhebhe ukuba naye akucaci kahle kodwa-ke ngabantu abaziwayo ebandleni lokuthi ngamalunga ebandla.
Ngiphosavumelana naye to a great extent futhi ngoba okwamaqini ama-operations ezano sesiwabonile siyawazi sesiyihambela nguma ngomude bane-capability yokuthi bengene be-infiltrate be-infiltrator besuka kwabanye abantu abangayisibo ababa-directly involved in executing izinto zabo laba aba-executhayo babe bengazi ukuthi bona bakusetshenziswa kuyiphi i-program so there is that i-possibility enkulu kakhulu ukuthi kungabe kulesandla sabo phakathi ngoba vele ibona into abayisinakathesi ukudistabilize ama-opposition ayo yonke indlela bese sibuya futhi on the other hand isiqinde sithi singagijimeli ukubaphakamisela phezulu kakhulu kwesi sikhathi nalapho abangekho khona siqale sizinuka amakhwapha thina sithi thina on our side si-right yini ukuthi si-understande kuhle indaba yangkhona kungatholakala ukuthi ngempela ngabanye abaphakathi okunganani lezanu sesiyikhukhumeza yona ingenzanga lutho kumele kuqale ku-investigate laphakathi ukuthi yithi khona ngapha ephathini kuma-opposition kuvele kumi njani kuyazwanwana yini kubangwani kuzaphumela egcikeni ukuthi kambe lokhu kungaba kusuka ngayo kodwa ama-chances okuthi i-CIO lingaba-involved hayi nalo lingaba khona laba abafana besetshenziswa bengazi kulabanye njengale eceleni okuyibo abaphethe yonke into bethumela abafana bengazi ukuthi kathi intele isuka ngayo.
Mnumzana Bhebhe, siyabona ukubana lokhu kuthiwa kungakwenzakele ngenxa yokubana bakhona abafana lawe abangathakazeleli ukuthi kube lo manyano wamabandla. Kungabe uliqiniso lo?
Wothi ngukorekte Belkandi. Nxa uthi wena abanjengami abangathakazeleliyo angikhona ukuthi khona iqiniso konabo. I-statement ngabona esikhulu emlonyeni wakho ungaziswanga ngoba akula lapho ongaba lobufakazi kumbe lapho engatsho khona ukuthi kangithakazeleli ukuthi ube umanyano. Kodwa-ke engingakutsho ukuthi kulalapho engithi khona umanyano uzokufanele ukuthi wenziwe isaziwa nguye wonke umuntu ikakhulu abantu abavotayo ngoba phela singenza izinto abangazaziyo abantu abavotayo kuyakusuke kuhluphe ngoba yibo esibadingayo ukuthi bangene bengena bebhido bengene muzi ngomuzi bahambe ngezinyawo bekhuluma bekhankasela izani. So kuqakathekile ukuthi nxa besiyakhankasa belo mlwazi olugcweleyo ukuthi kona bakhankasela into ethi ko nxa laba abantu abafanele bakhankase besabuza imbuzo kufanele nami ngine kancane ngilalele ukuthi imbuzo abayibuzayo ngilalele ukuthi izifiso zabo zithi andubana besenza ukuthi hayi into leso esingayenza okokuthakazelela hayi nayakutshela zani ngiyathakazelela kakhulu ukuthi kube lo mmanyano but ummanyano kawube ngummanyano omanyanisa amazimbabwe azavota hatshi omanyanisa abakhokheli bamabandla ngoba ngapho umanyanisa abakhokheli bababandla kuzaba ngummanyano ophezulu.
Mnumzana Fuzwayo, wena ubona njani udaba lolu nxa sekumanyene indaba yamasithi olucabanisa abantu?
Liqiniso lelo Christian Choi. Into yokuqala kumele sibuyazi ukuthi ngakuyiwa ku-coalition wonke umuntu othi mina ngizengena ku-coalition kumele angene ekwazi ukuthi kumele azinikele to make ama-compromise ngesilingu bathi i-give and take ukuthi awusoze uphume lakho konke okufunayo wena ngoba abantu babe baningi bezehlangana. So nxa ungangena ku-coalition kungena that spirit yokufuna ukuthi kube lama-compromise i-coalition ayisoze isebenze and lapho embona kune-mistake khona I coalition lay, is this way a panango emphasize a cool on Kuena Linda and Yamasiti, Nama leadership, a coalition in a Rayaki, a basis a coalition young court. The military relatives of Kuma Utamavanta, I have bought down an African coalition. A Kuma Bantin, a Tenisa, a coalition of Ghana.